Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 mukatsi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njoba libona silapha sishanyele ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhanyeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ebhalithwa or ebhenefithwa nabantu bonke esikuthi thina kuthi kusithi
forever. Ugcotshwe amalunga edale lephalamende namhla eMount Aaron. Mount Hampton, abagqela abakubandla lezanu PF lele Citizens Coalition for Change.
Iharare ayisamanga kusho ukuthi abakhandlawo awe the other party they are not umsebenzi wabo. So we want to challenge sina abezanu PF.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla lezanu PF nabe-CCC phandle kwama-ofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugcotshwe amalunga edale lephalamende namhlanje eMount Hampton abagqela abakubandla lezanu PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afundiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedale lephalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uzulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uzulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakatheke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakathekile ukuthi abantu sihambe siyebamela ngoba sathi sikhankasa asijonge ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle. Sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi. Kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Phasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sishanyele ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhanyeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ebhalithwa or ebhenefithwa nabantu bonke esikuthi thina kuthi kusithi forever. Why isitsho njalo? For so long iparlamenti yethu iabuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenzeni ukuthi ebhalithwa ngabalutshwane. So ukukhulu okumqoka esikuthi sizokulungisisa indaba yemithetho.
Omela omama ePhalamende eHarare unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So ikhothina njengebandla isifakaze ukuthi iPhalamende ligcotshiweyo sesifisile asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho luhambe njani njalo sithola ama-answers sibona ukuthi
umnumzana Tafazwa Mgwadi omele iBuera West edale lephalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufisa nguhulumende webandla leZANU PF.
Forward and the nation is already started gathering steps towards moving forward. And I hope that you know, Sesigcotshiwe njengabameli bephalamende sonke labebandla eliphikisayo. Ilizwe selisiya phambili. Ngiyathaba ngalokho. Ngithemba sizasebenzisana kuhle.
Ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuzakwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Khumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende.
Yekulicebe elihle kakhulu, yekuyidisizini enhle kakhulu eyenziwe yi-Tukuzi ngenxa yokuthi abantu ababavoteliwe babavoteli befuna ukuthi bebakhokhele, whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise, bakhethe ukuthi babakhokhele. Okwesibili, icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele, izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubuza, ukwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone ukuthi
dale lephalamende ele-National Assembly lilabameli be-ZANU-PF abalikhulu lamashumi ayisikhombisa lasithupha 176, abe-CCC balikhulu lantathu 103, ukuthi indawo yaseGudu West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umthono mtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGudu West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-Senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu 33, ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27, kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili 18. Abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla le-ZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare eTown House namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli be-ZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangela ukuthi bagcine sebechayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane. Kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-CCC.
Kumo yabisibhedlela amaplanza akhona esibhedlela sesilawo, so sizacela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi yabisibhedlela sonesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo ngoba hayi khonapha yikokuthi sine-challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla le-ZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because amakhansili lawo awe the other party, they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abe-ZANU-PF
ngaphambilini kokuba lumkhosi uqale, umabhalane omkhulu weHarare uinjiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kuketwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcinisihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo hatshi lamhla njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-TCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
Angiqali ukuba lapha njengokhansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na?
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-TCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela. Kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho esiwathatha khona emfuleni kule nkalakatha yempompi edubukileyo khona phana yiyo esizama ukuyilungisa, sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi ziningi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into kufanele ukuqala siyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi kufanele siwakhangele ukuthi yobaphumisi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So kufanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokuchecha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Tafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-TCC.
Indaba yamanzi asondaba engasova ngokwadini, indaba engasova maybe in a year's time because it yakhona we are using the old system. So we need to speak the sikhathi usilungisa indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Noma i-stadium ungakhangela sona lesi incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-women's quarter unkosikazi Mabhukwana Ndlovu uthi eyakhe injongo yikuza lenhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Nanjengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-project ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, lokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa wathi especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulile abaqeqeshiweyo okukhangelelwe kibo kulandela iAbians Councils Act qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kukameya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lomkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amane lanye i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo kwaphepha abangamachumi ayisikhombisa lantathu i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula unkosikazi Elizabeth Nirenda uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu ekuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili enuka uyabo enuka okokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate enjeyana. Manje uya every week wethatha mabhini but wona abantu wajikijere emakhonini khona. Emajikijere ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke uzatora impukane zana zesibuya futhi emayaa amasuriji lawo vele amakhona wonke adobuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside lanxa amashedule ama-Wednesday lama ngi-weekend la kuthiwa ayabuya amanzi ePhumula abe engabuyi kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo abanye besebenzisa egangeni indawo yonke yagcwala ingcekeza ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi water shedding. Sahlolisisa abazempilwa kahle bazadike ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonxeni zabo bazinathela amanzi anakwamalanga nala ambalwa kungabi lohlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthani sizazama ukuthi asahlale evuliwe throughout kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya abanye siyabalanda ezindlini siyebalaphela ezindlini partners zasincedisayo i-Africa Ahead labanye bakhona phansi khona labo asincedisa ngalapha esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi kungabi khona kwamanzi kwenza ukuchapha bande esezimpompini lezi ezinye zakhona esezizindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiwa khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawalamanzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu loko be titibela yikulandela kunoba kwamangameli Emmerson Mnanga kwa ukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo libandla le Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abesisisi bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eSADC ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abezanu-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu namhla kugcotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Izo lokugcotshwa amakansila kubulawayo, abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Kaule owezanu-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngizavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi akuze kumele akulakhetho kuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelane laba bawine kwena ama-councillors lama-MPs ama-positions abawinileyo bathi ukhetho luhambe kuhle. Ngalokhu siza ku-position kulokuze niyami kamongameli laba bathi bona baregime. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakhona bayikhalale ngendlela endala uma besekunye kwakhona kuregiwe. Yikho nje hayi no, but let's be fair. Ilizwe ngelethu shonke
yes, yakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo. Sibone izimanga, sibone into eziyangisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile, izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezani. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi zanu igijimele iye court iye kuthi zeki kayibambanga kuhluhlelo lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akula khetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi ukuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho soludlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi. Nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo probity uMgabe, so azange simlalele ngaleso sikhathi. Sesikubona ke namhlanje sokuvela egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
Kips uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wathi wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa kuwo ambontu iza khona kwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana nalo le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye ngabe washo isikhathi ikwazi wam-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona bephakathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza ngikhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona engizama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungakhangela vile nama-portfolio kuyuza aba ambayo apatayo ngesikhathi nguminister ngesikhathi ekukabinet kamgabe wayevele ebambi athintina zihlobo ezithandekayo ndiyabona umumo lo wama-elections lo usundlulile now water under the bridge but mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu e-Africa la akula muntu umuntu othi ama-elections afike owinileyo othi odliweyo ama-elections ari yinto esikhona but ama-elections sedlulile ahlangane imbulezi bahambeni siye phambili
bamlalazi kuya phambili ukakhulu umgawule esithi phela kuma-parliamentary lapha la kumakhansili libuthile endaweni eziningi yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ukugawula angayisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo yebo i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubomatnoth akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo i-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo abantu bezimbabwe abahlala kulezo ndawo kodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izanu siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa izanu PF konoko kukhona okunuka santungwane uma simuva siya phambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe sisiya phambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezanu kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi kasizake sifike kuleyo pamberi
lapho lizwe umnumzana Philip Gawule webazanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC sibexoxa lo Gifts Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya abakhokheli be-Africa abangenele umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka kumumo womkhathi eAfrika uThabo Kancube owe-Studio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi ntambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobe izitha mangaliswa Ndlovu
ukujala ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents kumbe omongameli kwamazwe bamiswa kumbe bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka kuthi siyaphela onyaka sebesihlangana e-UAE e-Dubai laphana bawuthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba leyo kuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima ekhongana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phoseminyaka yonke ukuthi sinama-cyclone kwenzakala phoseminyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyimoya lolaka izikolo ziyathathwa izibhedlela ziyathathwa
ye sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizohanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Africa yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano
okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwekazi se-Africa
ngithi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kakusithi esakubangelayo. Lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobantu. Okwesibili, sithe nabe sibehlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt, eShawmelshek laphana, kwaphuma isinqumo sokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund way. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula inyaka empilo yadlulayo, empilo emithathu, kakunasikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokuvikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.